o e indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Le jona njani mthokazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngenjabulo kungolwesine mhla zilichumi kuNkwenkwezi 2018 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
imali zamadodeti besinike imali sikwenze lathi uhambisa abantwana bethu esikolo, sikwenze lathi ukuthi lathi siphile njengabanye abantu. Kathi siyahluleka lokuthi sidle esikufuna, siyanika i-200 siyaphonga ukuthenga impuphu kuphela lesawuto. Isishebo kuhamba siyiphonga ukudinga emgaleni leyana eyeswetch lapho kumela khona idelele.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu bamanyanela amakhosikazi ezisebenzi zenkampani yamalahle eWange Colliery lamhlanje betshengisela bekhonona ngokungahlawulwa kwezisebenzi zalinkampani.
We have met the Shadow Minister of Home Affairs, Diane Abbott, the Shadow Minister of Foreign Affairs, Emily Thornberry, and
Shadow Minister of Home Affairs.
Umnumzana David Coulthard omunye wequla elethekelele kwelebhilithane phansi komanyano we-MDC Alliance uthi uhambo lwabo luphumelele. Amabandla aphikisayo athi akhathazekile kakhulu ngokwala kukahulumende ukuguqula imithetho ephathelane lokhetho kanye lokuveza ukuthi iphepha lokuvotela lizadindwa ngubani njalo ngaphi. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu bamanyanela amakhosikazi ezisebenzi zenkampani emba amalahle eWange Colliery Company eHarare lamhlanje betshengisela bekhonona ngokungahlawulwa kwezisebenzi zalinkampani. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Amakhosikazi la abebanga umsindo etshengisela ekhala ngokuthi uhulumende kabaniki njalo kalani ngodaba lwabo osolulethe uduwo eWange. Unkosikazi Talent Sithole ovela eWange uthe bakhala ngeholo elingcono okumele liphiwe omkabo elingenelisa ukuthi bahambise abantwana esikolo.
Ngemali zamadodeti besinike imali sikwenze lathi uhambise abantwana bethu esikolo, sikwenze lathi ukuthi lathi siphile njengabanye abantu. Kathi siyahluleka lokuthi sidle esikufuna, siyanika i-200 siyaphonga ukuthenga impuphu kuphela lesawuto. Isishebo kuhamba siyiphonga ukudinga emgaleni leyana eyeswetch lapho kumela khona idelele. Ofithi vele abantwana esikolo vele abahambi kakahle. Ikhathesi umntwana nga-30% kumele ukuthi uthathe ama-result, but asezuthatha ama-result ngenxa yokuthi vele uyakuzela kule sikwele.
Umeli wamakhosikazi la umnumzana Mnyarathi Gwisayi uthi abantu bengaqanjelwa amanga iWange Colliery Company ethi ayilamali njengoba iziphatha amandla zayo zihamba ngezimota ezisabekayo njalo behola ngengwani.
No retreat, no surrender. No retreat, no retreat, no surrender.
Asibuyeni emuva kuze kulunge. iWange ithi ayilamali kodwa ngomnyaka ophelileyo imali yabo ingezelele nge-51%. Sebethengelana imota ezibizayo omakori. Manje sithi nxa senelisa ukuyisa umgabe ngomnyaka ophelileyo, umakori ngomzukulu ongahluphiwe.
Omunye wamakhosikazi aweWange unkosikazi Chipo Tazwivinga uthi umphathintambo wezisebenzi waqambela abedale lephalamende amanga esithi wabanika irayisi lesepa yena watshiya ebathembise ukuthi uzabalethela impendulo abalokhu beyimelele.
Lokhu ayekukhuluma uminista ukuthi wakhuluma lathi ukuthi wasinika irayisi lesepa asikubona ngathina.
thina sakhulumelana ukuthi sifuna imali yethu ye 5 years yamadoda ethu wasesithi yena kithi uzabuya le feedback but la namhla akakabuyi le feedback uthi enzositshela ukuthi yena usiphatheleni but kuparliament sesiyakhuluma esingakwaziyo njalo futhi nxa besithi singama-politician thina asithi ma-politician asilaphathi thina thina singomama abalendlala abafuna izimali zamadoda abo eze 5 years le salary yamadoda ethu ipay sile 8 months asiholi
isikhulumeli sezakhamizi zeHarare umnumzana Mavila Sikhumalo uthi uhulumende kumele alungisise lolu dawo ngokuphangisa
thina sithi bona bazinikele baphume phandle batshengisela for 102 days namhlanje kutho ukuthi bona they are determined and i-cause yabo i-genuine so thina sifuna ukuthi uhulumende angenele kundaba leyo kakhulukazi uminister uWinston Chitando as the minister responsible for mines nomunye wakhe uPetronella Gagonye uminister we-labour babone ukuthi udaba lolu luhamba kanjani le parliament yethu ama-parliamentarians kangenele kudaba lolu
isikhulumeli se-center for community development initiatives in zimbabwe umnumzana Leopold Mnende uthi uhulumende awumelanga aphathe udaba lolu kube ngani amakhosikazi la azama ukungcolisa ibandla elibusayo njengoba izikhala zabo zingezeqiniso
uhulumende akufuzanga aphathe lolu daba ingani amakhosikazi la ayenza ezombusazwe awafuni ukungcolisa ibandla elibusayo njalo izikhalazo zabo ngezeqiniso singakhayelisisa sibili abantu abazahlutshwa ngokungalungiswa kodaba lolu ngabantwana namhlanje bone umntwana sibili okugrade 2 ade khona kumatch le of course enxe bebengafuzanga babuye laye kodwa babuye laye njalo bakhuluma ukuthi umntwana lo kakho esikolo ngenxa yokuthi akulamali
abenhlanganiso ezibona ngenhlala kahle kaZulu namalungelo ezisebenzi ezihlanganisela iZimbabwe Coalition for Debt, iZimbabwe Rights, leZimbabwe Congress of Trade Union bebezisekela ukutshengisela lokhu njalo zivumelane namakhosikazi legqitha labo uGwisayo ukuthi bazavalisa inkampani kanye ledolobho lewange betshengisela uhulumende aze abalalele elungise udaba lwabo. Imele 27 ngiseHarare ngiuGibson Bebe.
Isiphathamandla se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube umnumzana David Coulthard okuqula elethekelele kwelebhilithane phansi komanyano e-MDC Alliance eligoqela umnumzana Nelson Chamisa utendai lo tendai biti uthi bayasuthiseka ngohambo lwabo kulelo lizwe lapho abahlangane khona lezi phathamandla zikahulumende amabandla aphikisayo kanye labo somabhizimusi. Kubika intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisaspanda.
Umnumzana Coulthard uthi baze ngenjongo yokuchasisela uhulumende weBrithani ngamalungiselelo okhetho leZimbabwe lalonyaka langesimo somnotho. Ngaphandle kokubonana lomphathintambo obona ngezwakazi le-Afrika, unkosazana Harold Boldin, uCoulthard ulandisa ngezinye zeziphathamandla abahlangane lazo.
We have met the Shadow Minister of Home Affairs, Diane Abbott, the Shadow Minister of Foreign Affairs, Emily Thornberry.
Sihlangane ngababona ngezombuso
and
ngaphakathi Shadow Minister of Home Affairs
editorial team.
Sahlangana njalo ababona ngezombuso ngaphandle kwelizwe
Parliamentary
Shadow Minister of Foreign Affairs
Zimbabwe
Emily Thornberry
Foreign Secretary.
Sabuye sahlangana le editorial team
Times and
lama economists sabuye sakhuluma lehlekanyana labantu abe parliament ngeZimbabwe sazobonana le Foreign Secretary uBoris Johnson sazobonana labe Financial Times labanye abehlukahlukeneyo abentatheli sezindaba sabonana lamanye ama education institutions abafisa ukuzokwenza ezamabhizimusi ngakweZimbabwe.
Bekuke kwabikwa ngaphambilini ukuthi iqula lakhe lihlangene labamabhizimusi labezomnotho. Umnumzana Coulthard uthi cha akunjalo.
We did not meet with British investors and business people. We explained our economic policies to the British government.
Nehulumende yaseBrithani kodwa ngoba singekho embusweni bese ngeke sithembise kakhulu into eziningi kodwa esikuthembisileyo ukuthi njengoba yona iBrithani incedisa kakhulu abavela khona eBrithani bezo zama ezamabhizimusi ngase Zimbabwe sibona kulilungelo ukuthi sikhulume labo njalo sibathembisile ukuthi thina njenge-MDC sehlukene lezano ekwenzeni
uye phambili echasisa ukuthi kungani ibandla lakhe lamukela umnumzana Chamisa njengomongameli omanyana we-MDC Alliance.
Nelson Chamisa is the person who has been elected by the MDCT National Council in terms of their procedures, and it was always agreed that the MDCT would supply the presidential candidate.
UNelson Chamisa umuntu owakhethwa yi-MDCT njenge constitution yabo ukuthi abe nguye ozamela MDCT kukhetho lapha okudingakala khona umongameli. Kukhanya ephethe umsebenzi ngendlela eyiyo ngoba masisithi siyakhangela kathesi ngaseZimbabwe kukhanya ulabalandeli abanengi, kukhanya umsebenzi uphethe ngendlela eyiyo.
Umnumzana Coltart lequla lakhe le-MDC Alliance elihlanganisela umongameli walo umnumzana Nelson Chamisa lotenai biti sebegadile indizamchina belubhekise ekhaya eZimbabwe njalo bathi bayasuthiseka ngohambo lwabo kweleBrithani. Inqobe sizi kubo ukuthi banqobe ukukhetha oluzayo bavuse ilizwe njengezithembiso zabo. Ngimele Studio 7 e-Heathrow Airport e-London, igama lamngeza Jesus Banda.
Silokhu sikudaba olufanayo, uStandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele isikhulumeli somanyano we-MDC Alliance umnumzana Walsh Mencube ukuze sizwe ukuthi injongo yalolu hambo ifezekile na.
Injongo yohambo lolube kuyikuthi okokuqala bayehlangana bakhulume lamaZimbabwe bahle baqala bafikela kulo mhlangano. Chamisa bekumele ayexoxa le-Oxford Union ngevision yokuthi MDC Alliance laye kuyiwa ngaphi. Ukhulume kakuhle njalo ama-feedback akhona esiwatholayo wonke a-positive. Sibili ukuthi okwesithathu bekuyikuthi njengoba emutsha ukuba umkhokheli uChamisa abe lelunga lethuba lokuhlangana lamalunga entatheni zezindaba ubhodabhodile kubo Economist, BBC, zonke nje ama-outlets. Okwesine ke bahlangana lo foreign minister baxoxa ke ukuthi hayi nxa kuzancediswa kathesi ukuthi kube lo khetho oluhle kwenziwe njani, i-international pressure leyo kumele ifakwe uhulumende kaMnangagwa ukuthi yenze zonke izinto ezenza iZimbabwe yaba kunkinga yona lezi lungiswe yenza ukuthi ukhetho labanye abe-opposition abe-Labour Party, ama-former ministers, nje ngithi bonke influential people in iku-British establishment.
Isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Sibusiso Moyo lawo bephakathi kohambo phose olufanayo, owenu umbiko uza yamukeleka ngcono yini?
Besingekho ekuncintisaneni lezanu kumbe lo hulumende kaMnangagwa. Asilaqinisa ukuthi injongo kaMoyo ibiyini enkulumeni zabo. Yikho kasi ngeke sathi ukuthi uhambo lwabo lwaba lempumela kumbe navale. Injongo zethu ziphumelele kuhambe kakuhle sibili.
Sokulombiko webulenjini weTwitter nje singathi uyasirculator usikhwica mfundo weBrithani uProfessor Diana Jetta uthi umnumzana Chamisa ngokumbona kwakhe ubengani umuntu ophonga uthabela ukuthi enganqoba kukhetho njalo kabonanga elembono ejulileyo wapha imizekeliso emnene liseliubonile lo mbiko njalo lithini ngakho
ngiubonile lami sibili ngawubala lo mbono akumangalisi ngoba i-opinion imbono ngumbono omunye uyakhangela into yinye abone lokhano omunye akhangela emakhaleni abona amakhovula omunye akhangela emsileni abona kubonayo siyakwemukela sikukhangele ukwenzela ukuthi kusincedise kusasa
umnumzana Walsh Mncube isikhulumeli somanyano we-MDC Alliance obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7.
Yebo 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 mthwakazi omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku-short wave lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ukukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318 ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Abohlangothi olubona ngezibotshwa lamajele olweZimbabwe Prisons and Correctional Services sebelandule ukuthi izisebenzi zalolugatsha zikhalale umsebenzi ngemva kokwehluleka ukuletha izibotshwa emthethwandaba lamuhla. Bathi imbangela yikuthi imota zabo zifile. Kubika ubathabile Masuku.
Namhla umthethwandaba we-Western Commonwealth lemiye yehlulekile ukuhlala ngenxa yokuthi izisebenzi ezilinda izibotshwa ezeZPCS bezingekho njalo zingalethanga izibotshwa. Igqwetha elixoxe le-Studio 7 umnumzana Dumisani Dube uthi namhla umthethwandaba we-Western Commonwealth awenelisanga ukuhlala ngenxa yalolu hlupho.
No, besisemthethwandaba namhlanje e-West Commonwealth. Kandule esilekile ukuhlala phansi because ibingagwani ama isibotshwa esekami la u Grey Prison azendisanga ukuye court ngoba ama officer ema prisons awu strike akhala ngeholo la ukuthi holo labo lincane bafuna request kuyinto esidanisa kakhulu njengamagqwetha because ukuthi kutholakala kwe justice for abantu abobotshwe lezibotshwa kuba nzima xa besehlubela be court enxa kule possibility phakathi kwena manje njengoba bebe-strike enxele ukudla izibotshwa zidla.
Isikhulumi se-ZPCS unkosikazi Elizabeth Banda ebuzwa yi-Studio 7 ngalolu daba ulandule ukuthi izisebenzi zohlangothi lolu ziyakhalala umsebenzi njalo abasebenzi ngesiqubu esincane ngoba abavunyelwa ngumthetho ukwenza lokho. Uthe njalo uhlupho abalalo njengenhlanganiso olwenze izibotshwa kwezinye indawo zingabuyi emthethwandaba yikuthi imota zabo azisebenzi kuhle ngakho zisalungiswa ukuze zithwale izibotshwa.
Ama prison officers wonke asemsebenzini indaba ebhodayo yokuthi izisebenzi azikho emsebenzini ingamanga. Njalo thina i-code of conduct yethu ayivumi ukuthi sikhalele umsebenzi. Indaba nje ekhona ukuthi izimota zethu zokuthwala izibotshwa azikho esimeni esiqondileyo esokuthi singathwala abantu kodwa lokhu sokulungisiswa ngoba uhulumende sesinikeze imali yokulungisa izimota lezo.
Umnumzana Henry Khanye olesihlobo obekumele singene emthethwandaba we-Western Commonwealth uthi balinde baze badela baze basuka sebaziswe ukuthi izibotshwa azisabuyi.
Silindile ngalonke silokhe silinde ukuthi singene court khona phe Westcom kodwa ke azange sike sithole lelo thuba baze basitshela emini ngemva kokulinda ilanga lonke ukuthi iyaba izivouchers sabuyi ukuthi sibone ukuthi omunye wethu uyangena yini ecourt siphumelaye ngoba sikhuluma njengabakhathesi nje isidlulile 48 hours yakhona evele ibekiwe emthethweni ukuthi amalungelo ezivouchers asanako asananzelelo kufanele ukuthi umuntu ngomthetho ebe sengenile court i48 hours mbama nisuke ezimbili zingaze zise zidlule
olwela amalungelo oluntu umnumzana bakhitsanani Dube uthi lokhu iwephula amalungelo oluntu ngoba akusomlando wezibotshwa kodwa yibo asebethwala nzima ngokungasiwa emthethwandaba
okwenzakalayo kuyikuncindezelwa kwalezi zibotshwa ngoba laloba umuntu ebotshiwe uyabe lokhe lawo amalungelo akhe awokuba ngumuntu ngokunjalo labo abagcina ke izibotshwa ejele ngokuthi bona abalazimotha zokuhambisa izibotshwa emthethwandaba ukuthi amacawa la azo ayothethwa bayazincindezela
Umanji we Trade Gold umnumzana Trinos Utawashe walile ukuphendula imbuzo ye Studio 7 ethi akavunyelwa ukukhuluma lentatheli izindaba njalo imbuzo kumele iqondiswe ku Commission yezemithetho I Judicial Services Commission eHarare Ngimele I Studio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku
lelo le live talk sihluzeni bomama olubhekane labesifazana sixoxa ngelanga lokuqhakathekisa omama emhlabeni jikelele ele Mother's Day elinanzwa ngesonto tumelani I text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo kesizwe imbono eveza amazwi aveza imbono kahulumende weMelika
amalungiselelo omhlangano phakathi kukamongameli Donald Trump weMelika lomunye wakhe weNorth Korea umnumzana Kim Jong-un okucubungula udaba lokuthi ele North Korea lingasebenzisi izikhali zenuclear ayaqhubeka Elemelika lithi alisoze lethule izijeziso zenotho elazethesa ele North Korea ilizwe leli lingaqhubeka lisebenzisa lezi izikhali njalo lisephula ilungelo loluntu ele North Korea lisanda ukunanza ilanga lenkululeko emkhosini wobuqoqo inhlanganiso yezimeleyo imanyene lamanye amazwe uhulumende weMelika ugcizelele ukuthi umhlaba ungakhohlwa izigidi lezigidi zabantu beNorth Korea abalokhu behlupheka kusukela kuminyaka engamachumi ayisithupha edluleyo kulelo lizwe ngenxa yombuso oncindezelo lolunya okhona elemelika liqhubeke lathi kulabantu labantwana abahluphekayo enkambeni zeNorth Korea kukanti labo ababalekayo bayabanjwa bajeziswe kabuhlungu kumbe bebulawe elemelika lithembisa ukuqhubeka ngemizamo yokudingisisa abephula amalungelo oluntu kulelo lizwe ukwenzela ukuthi bejeziswe
Labe kungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Amabandla aphikisayo athi akhathazekile ngokwala kukahulumende ukuguqula imithetho ephathelane lokhetho kanye lokuveza sobala ukuthi iphepha lokuvotela lizadindwa ngubani njalo ngaphi. Athi ibandla leZANU-PF kumele likuveze lokho nxa lingajonganga ukudlelezela kukhetho. Izolo khona umthetho ndaba wethu le isinqumo esiqhakathekileyo esokuthi kulicala ukuthi izinduna kumbe inkokheli yosiko ingenele kwezombusazwe. Siqale ngokubuza isikhulumeli seMDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa unkosazana Thabita Khumalo ukuthi uthini ngalesi sinqumo exoxa lesiphathamandla seZANU-PF umnumzana Joseph Chuma.
Isinqumo le futhi njengebandla likhokhela ngokwabo
bazokijamisa sebetayela umanji amahlombe ngomsebenzi abawenzileyo. Njalo kayisiyo nto entsha ngoba singakhangela sisele kwembuso zaseZimbabwe sithi khona izinduna nabosabhuku akumelanga bangenele ezombusazwe ngoba umsebenzi wabo kulandela amasiko. Njalo esigabeni lapha ababusa khona kunabantu abasemabandleni atshiyeneyo. Uma yena enguye enkokeli yezinduna zonke iZimbabwe jikelele esezakuba nguye ohlokoza inyosi etshela izinduna ukuthi zingavoteli amanye amabandla zivotele izanu, kuyabe sekuthuka ngekithi esicabanga ukuthi yena ubesukile emsebenzini wakho wamaziko.
Ubabuchuma, isinqumo senkantolo leso ungathini ngaso? Kasisoze siliphazamise yini njengebandla lezanu PF?
Isinqumo lesi esifakwe yinkantolo isinqumo esivele sikhona sisekelwa yi-constitution yethu elizwe eZimbabwe. Akula muntu wenza uyinduna kumbe lipolisa kumbe lisoja ongelanto yakhe ayithandayo phakathi. Kodwa nxa usehofisinyana sokufuze uzibambe ungakhulumeli phandle ngento yakho oyithandayo, uyenze nxa wona ususenze lokho kumele ukwenze njengoba vele into enhle yakhona yokuthi kona kusetshenziswa i-secret ballot. So kwesi sikhathi siyakhuluma izinto ezingayisizo, ngifuna abantu bakuzwisise khonokho. Ibandla leZANU-P F asobandla lokudlwangudlwangu. Nxa ubaba uSharombila eyitha iZANU-P F mzwana engena ebhokisini ungena eyedwa kahambe ayo-exercisa ilungelo lakhe lona lelana ayivoteli, kodwa angaphumiseli phandle bese kusephula umthetho welizwe laseZimbabwe ouzasenza sigcina sezikhangelwa ngamehlo angayisiwo.
Mama Makhumalo, likhala njalo ngokuthi iphepha lokuvotela lokufaka ucaca kumele kucace ukuthi lidindwa ngaphi njalo lidindwa ngubani. Uthini uhulumende nxa likhulumisana laye ngalolu daba?
Uhulumende weZANU-P F uthi yena asinamvumo ukuthi sibe kwazi ukuthi iphepha elebhalothi lidweba ngaphi, lidwela kudetshwa ngubani. Manje udaba olukhona ukuthi ukhetho luntshontsha ephepheni lona lelo, ngoba sonke siyazi uma sikhangela izulu lapho esihambe khona kukhetho, lapho esabona khona ukuthi uyanelisa ukufaka uxa kulapho ofuna khona, iphepha litshintshe lodwa liyefaka uxa lapho ongafaka ngakhona. Silelungelo lokuthi sazi ukuthi iphepha lelo vele lidengwe ngaphi. Sizame futhi ukuthi sithathe lesi sithi yisampuli ngesilungu sikhangele ukuthi ngafaka uxa wami ngasoze atshintshe yini lo xa ngokuzwa esokuzwayo. So sididekile ukuthi kanti yona izanu yesabani.
Babuchuma, nxa kuqakathekile mpela ukuba nalo lukhetho lube ngolubalulekileyo, awukuboni kuqakathekile yini ukuthi abamabandla aphikisayo omakhumalo labo babekwazi ukuthi livela ngaphi iphepha leli njalo lidindwa ngobani?
Okokuqala, lathi iZANU-P F njengephathi asikwazi ukuthi ikampani eprinta yiphi iprintela ngaphi, ngoba lowo ngumsebenzi owaphiwa iVEC abayibo abakhangela ngezama-election lawo. So thina njengamabandla sime eceleni sekele iVEC yezomsebenzi wayo. Lapho esesifuna kakhona sonke siyabizwa. Inkinga esiba layo ikuthi bakhona abanye abantu abathi befuna ukudonsa abanye ngamakhala ukuthi yonke into somele yenziwe ngendlela yabo.
Amagama lawo kawalunganga. Awusoze wena uthi wena ngihambe ngaya rejista ukuba yivota ubususithi iVEC ibisibuye isithi khona kumele siyekhangela ivoters roll. Kanti sesuthi qhi sesifuna ukubuza ukuthi ballot paper liyiprinte ngaphi, uthi ngumsebenzi weVEC. Kuleyi lapho esizavota khona silelungelo lokwazi ukuthi iphepha lilithenge ngaphi, oprintileyo ngubani, kanti vele lesabani alikwazi ukuthi konke kusegcekeni. Ngoba ukukwala kwenu ukuthi sazi ukuthi iphepha leli printe ngaphi kulomutsho ukuthi kulokugcile elifuna ukukwenza. Xa kungelabo ugcile elifuna ukukwenza siyekeleni sizibonele sodwa, nanxa sesiya phambili aphana sibekwazi ukuthi sazibonela njalo sisethuki ngoba okwenzakalayo lathi siyakwazi ukusegcekeni. Lilungele lukaZulu ukuthi azi ukuthi iphepha elibhaliweyo lele lokuvotwa libhaliswe ngaphi, njalo siprinte amabhaloti amangaki ukwenzela ukuthi sazi xa sesibala iinombolo zabantu abavotileyo singaze sahlaba umkhosi sesibonama amavoti amaningi ayidlula amabhaloti la ukuthi azowaprintile.
Mthumene, akuyigqibe ngamafitshane.
into ebalulekileyo lapha ngikuthi kona into yonke leyo ize nxa isikwenzile isikhethe le nkampani yokuthi namabhalote lakho konke sizabizwa sonke siyokubona la mabhalote mzwane efika sizabe sikhona sonke sibone ukuthi kuhambe njani la mzwana ethwalo esiya endaweni lapho kuvotela khona siyabe sikhona futhi sonke and then phansi khona ngale ama-agenti ethu abe khona ukuthi areceive amabhalote lala nxa efika kuma-polling station abone ukuthi kona ibhokisi lana li-empty alilalutho kungakavalwa andubana ivoti iqalise so angazi why sifuna uzathi asidlala ubacathela le nto elula kangaka
abantu bezani liduba ngamanga ungazwangitshela ngesiso engasibonayo ukuthi sinyithiwe nini
unkosazana Thabita Khumalo isikhulumeli secele le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ubexoxa endawonye lelunga lezizanu PF umnumzana Joseph Chuma kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamilinkomo.